isikhathi senu balaleli lapho esinipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kwa-studio setting ninjani, kodwa uNdlovu okhulumayo e-studio mphaka ngapha kwele-South Africa. Hayi, siyabonga semsebenzini ethu usebenzayo sibili ku-studio 7 le ndaba lezi lisifakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amathumsi apheleleyo, kodwa kwanhlanga simuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona ezana pf abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele kungala nto abangayitshintsha ngeke betshintshe imithetho abayamukeli la mapoint akhulunywa ngabantu fo ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokho siphethe sikhuluma okusalayo injection akukho kuhlatshwa bona baphezulu kuqala sizasiza kuyela emuva ngoba angeke sithembe sitshale kamnanga kungeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kathi idubisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hhayi ivikele i-coronavirus kata hhayi after tis chinese bakhikithabo siyabonga
linjani basakazi be-studio 7 nabalaleli lo okhulumayo ngu-ata sibanda ngisekuqala mna ngithanda ukuthi ngithi hhayi izanu kabayenzi i-politburo meeting yabo kabayenze baye phambili anti bayasitshengisa ukuthi bona bakusakayo babakulandela kodwa bekuhamba bethelelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli wasola ukhaya yena lo nguyomemezeleyo u-Simon Khama wasola wathi isan African to celebrate death later think about the families who had lost their loved ones. Wakhuluma kodwa bafa ngobulema babo abahambe bewenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli kabahambe asikungeni hambani liyekwenza kodwa nxa sebesifa thina siyahleka into zobulema ngiyabonga ngu-Arthur Senkani.
Yebo, umsebenzi we-studio 7 umkholisani okhulumayo ngikhuphumana sezombe. Hhayi, msakazi ngiyathaba ngendaba esizizwa zona za-studio 7 mayelana ne-corona. Sihlale sinqabele lathi esihamba khona sesikwazi ukuthi hhayi sinomsakazi wethu we-studio 7 ositshela ukungcono kuberede Zimbabwe. Babethumezela amameseji abo ku-WhatsApp kumafoni ethu but akuzwisiseki iqiniso kakhulu sibizwa ngani basakazi hlalele njalo siyabonga inkosi likhokhelele kuze kufike nininanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu.
Salibonani basakazi abahle baka-studio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela mba kithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu le-MDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Spanda. Sizile ukuthi ngeviki ephelileyo ubeseneliza 70 years ephila esidla isithwala. Hawu, sithi khula uze ukhokhobe. Kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka. Sesithi qhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenzayo ngokukhulumela ibandla. Siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu, sibona ngani ngendlela okhuluma ngayo. Ibandla lethu lizakhula ngendlela emangalisayo. 2023 siyanqoba, siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa. Khula uze ukhokhobe, uhambe ngodondolo. Nyabonga.
Ye, salibonani, salibonani basakazi abahle, ukhomanda ongwenya la eSandton eGoli. Siyabonga sethulela indaba ngoba kungasi yini, hayi kube okunye kasikwazi, kodwa ke ngenxa yokuthi likhona cela ukuthi libambe njalo. Singathi uNkulunkulu ngalelufa alisithe ngaphansi kwesandla sikasathane, usathane angalitholi ngoba phela usathane usale zidingela abantwana bakaNkulunkulu. Mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeke ukukhuluma into ezingayisizo la kuma-WhatsApp la lethi nje ekini yekoro liyabulala ngoba oqala kekho sejove nayo ngoba ingono ifike nje South Africa. Nokuthi manje ngoba siphiwe lelo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola, silisebenzise. Abantu bengahambeli kude, umkhuhlane lo ukhona uyabulala, futhi abantu abayeke ukuwe kwenza sengathi ababoni njengoba manje utshwala buvuliwe sekuyaqala igenge le encane yokulala bephuza utshwala behambe busuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu abazama ukuthi baziphathe kahle konke lokhu kushiwo igovernment abakulandele njengoba kunjalo sincengele impilo zibheke phambili kwenzela ukuthi sikwazi ukuba nesasa unkulunkulu muhle unkulunkulu ukhona uyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bawukhetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuraiti ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi ami lomhlaba unkulunkulu emsulekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokho okuyisikondiso okuthiwa sikwenze le mithetho esayo kufuneka siyilandele futhi abantu bengenzangathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection ukuthiwa ibulala abantu likuzengobani lokho linabantu abantu abayeke ukufafaza iindaba ezingamanga kuma-WhatsApp group
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.